sinanzele ukuthi futhi nxa sokulukhetho lalabo abanye abangala abangasoma member pese kodwa abavumelana lezanu PF lama police zezanu PF bazabe bekhona sibathi ngomahlala ecingweni bakhona abantu abaningi abangomahlala ecingweni yibo abalula ukuthi ubagugunguluze ukuthi basekele kumbe bavotele izanu PF sokutshengisela sobala ukuthi izanu PF inganqoba ukhetho oluzayo ikakhulu emaphandleni
ukungabi lokhetho lwama primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu LCCC ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo
ye amabandla aphikisayo anjengabo TCC lamanye amancane khonoko ukuthi bangenzi ama ukhetho lwama primary kutshengisela izinto ezimbalwa number 1 kutshengisela ukuthi ngamabandla awamanenga khona ibandla liyabe lingilibandla lomuntu yedwa kuyinto yakhe esesikhwameni sakhe acabanga khona ukuthi laphana nyafa kubani laphana mfa kubani akulanto ethiwa yona i-democracy umbuso wentikantando kaZulu emabandleni akhona kuyingozi enkulu kakhulu khonokho kusithengisela ukuthi nxa abantu befuna ukuthi babuse ngombuso wentando kaZulu angeke bavotele ibandla lomuntu odlala imfumba into zakhe zonke zifihle esikhwameni esenza yena akufunayo yena yedwa abantu bengakhululekanga ukuthi bakhethe abantu abafuna babameli okwesibili kuyawalulaza lawa mabandla nxa usukhangelana nesesikhangela siqathanisa lezanu PF kuyawenza akhanye njengazani ngabantu abadlala amadlwana okwesithathu nxa sengikhuluma ngebandla le-TCC mina ngiza phinda lokho enhlala ngokukhuluma njalo ukuthi umnumzana uChamisa labantu asebenza labo iningi laba angitsho iningi labantu abasakele i-TCC abakwazi imfumbe edlalwayo mina ngiyayazi kahle imfumbe edlalwa koChamisa ukuthi umnumzana uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho kodwa bona ababhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lodla kokungaco kuzagcina kulodlakela njengalokhuyana okwenzakala ngo-August 23 bayikho abakulungiselelayo bakopa into eyenzakala eSerbia ngo-2000 bakopa into eyenzakala eTunisia lento eyenzakala eEgypt lento eyenzakala eSudan lakuboSyria yikho bona abakulungiselelayo abalungiseleli ukhetho ngoba bayakwazi uthi umnumzana uChamisa khona phana uyakwazi ngenhliziyo enhlizweni yakhe iqiniso lokuthi uzadliwa angahamba kukhetho so bona ababhizi abalungiseleli ikhetho bona abalungiselela ukwenza ama-protest ukhetho abalufunayo ukhetho lwamalunga edale ephalamende kodwa nxa sekufika kolukamongameli abaliza ngibuza abantu abazabe sebegcwele ezitridini betshisa ama-building ezitridini igovernment ibesithumele amasosha cha abantu bese kusifa abantu abathile bese kubizwa international community ibisingenela bese kuthiwa khona kukhulunyiswane kufonywe uhulumende obambeneyo umnumzana uChamisa la esengena laphana usengena laphana la esesiba ngumuntu onjani ngomunye wababusayo lanxa ekadedliwe so yikho okufunayo kuphela yisi strategy sakhe lokho kokhetho ku forget abantu besisi abalandaba lakho.